Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokips dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is real get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I'm satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edalele cabinet apho se afane cathula lawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Coulthard, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalucaja e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edalele cabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayekhokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dongai Mnangagwa. Lo mnumzana kuda kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezijeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphatha intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is real get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed it means that I'm satisfied. I don't know who's satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe political actors dialogue Pollard.
And through the Pollard platform, we were able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government, we were able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform, I will continue so that all the I don't know how many people are contested will come on board.
Abacha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphatha intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinethi yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngane lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yiyo i-cabinethi yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana omnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake i-cabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lo nkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general but in particular ngeyakhe lemuli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even lo nkosikazi wakhe umnike i-degree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku-cabinet.
Umnumzana Khuda kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami bemfisi tingani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowo ngabantu bezanu-PF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi saseGweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokuaphoyintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sihle yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngizabe isifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngukhwica mfundo Amon Murwira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela ekhabhinethi kungakwenzi ukhetho abade umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikansili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulthard. Hi, David Coulthard. Who say that I will well and truly serve? Do you swear that I will well and truly serve? Bulawayo City Council in the office of the mayor. Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofunyiswe ngumabhalani wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMayor uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Into kumele sinanzelele ngeyokuthi sisesikodleni senkosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele isikole ukuze singalahleki. Otherwise omzilikazi bengakhona emathoneni kanti kuyini osokwenzakala kuBulawayo. We are very conscious ngendubo zikaBulawayo. uBulawayo uyakhala, uBulawayo uyabula.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Xa umeya o-imposiweyo engangena no yikho sikutshosi ukuthi umeya ozakhethwa ngabantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezositshela ukuthi ufakani ubani, basitshele ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani. iBulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzilikazi lo wachiya uthi abakhiwe ezigange ezinkulu lamashona bawuvusa.
Ilunga lebandla leZANU-PF uKhansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo.
Thank you.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Sweden Chirodza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Hayi, kuyasithokozisa ukubana kuthole umeya ozathi nxa efunga ethi uzaphatha indaba yezigilamkhuba ajezise laba ababeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansil. Hhayi, labo uDavid Cottard uvele kwakhulunywa sise-YTP ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta. Asi
ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweleZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwa ndawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisekisa emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapha ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgxeni.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni njeni leZimbabwe ngoba le mthetho yalo ukuze umele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokhu labantu bakwe-ZANU PF bathi avele akulona ukhetho luya kwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU PF ayisobanikazi beZimbabwe. Izimbabwe ngiyomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu be-ZANU PF. So kungabantu be-ZANU PF ngumbono wabo nawo balelungile lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila phe-Zimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi konkona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yayibisebunzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze zathola inkululeko yethu, basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane ubaba umgabelo Mabutho angirayo kwaze kwaba le Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusonto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So ke nxa ibandla leZANU PF lilokhu liqhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla leZANU PF kumbe lizakwenzani khulu?
Lokho kwenziwa libandla leZANU PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda, kodwa iqinise liphelele labo bayakwazi ukuthi iposition ye-SADC ithini. Bayakwazi okwenzakalayo kulokunye okungenzakali phambi kukaZulu okwenzakala ngemva kwezivalo ezibezivaliwe. Kukhulunyisanwa abakhokheli abe-Afrika be-SADC bekhulumisana lobaba mnanga kube mbonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lobaba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kunokuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abachaywa benzwa konke lokho ibandla lezantu evuli ngabe lezamani khona
hayi desperation nje ukuzama ukwetusela abantu lapha lalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khadlaki lana kungikhetho kwanisa ujezisa abantu okhethiweyo kajezisa abantu okhethiweyo uyajabula uyabonga abantu asikhabona ubabonanga ugebonga abantu sibone ethumba abantu echaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there's nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngayemfanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhayi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akulakhetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokho okukhulunywa ngamahunga-hunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona uMongameli Emmerson Mnangagwa lami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo? Okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election is done and dusted. It was concluded and nothing stops continuity.
UMnumzana Tafazwa Mgwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001, okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume loMnumzana Raphael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America, okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngapha manje siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili lamabili. Abantu kuyini ngaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lami kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo la nesehlakalo sona leso. Yikho ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa nizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhu yanokwenzakala.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years, kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo ukwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi laba abalweli laba ababesilwa sithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe ya-China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu. So kwamangalisa kakhulu ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou, ingcitshi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo, uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jou uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelids are turned out or are turned in, when they are turned out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelids ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifa ke kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagogo bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhatshi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha esithize, kumbe sitshaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhatshi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Unkosikazi Beauty JJ owebhizimusi le-Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa ama computer lokunye.
Lati siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama glasses or ukufaka ama computer screens ukumele ukuthi abangaspoiler amalo kuzena amehlo abo.
Uthe kuqhakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama healthy diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani kuyezo amehlo angaspoileki even the elderly ukuthi ama diet enjani ebancedisa ukuthi ama eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneninengi ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke enkundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu khonokho ukuthiwa like. Right, sibone-ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona-ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile-ke ukuthi kulokuta lo tonga laba-ke ngabakomnangakho asebengene ucabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya-ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa-ke kulabo ED abathathu, ED fe, ubhala njalo, utsho njalo. Kuzobuya-ke uLucky Inhlanhla uthi hayi siyabona-ke sokungani lokho-ke ngokwemoli ukukhethwa kwa-market ministers konke lokho. Kuzobuya lo Moyo Zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani-ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhobe into zeZimbabwe. Kuzobuya-ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba, ungathina lakusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokho sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye, kuzobuya-ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL siyakwazi ukuthi kutshoni, iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka ze qethuke. Kuzobuya-ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mthola Ncube uyahamba mntakababa, sekubisele futhi khona ngapho-ke sikufisela inhlanhla imfowethu, singazi ukuthi kumbe sebe siloko siqhubeka ngama-bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni kuphoka i-ice cream konke lama-chocolate lesifela emlonyeni. Sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube, singazi ukuthi siyophepha ngaphi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbekwe uthi usobhuku senze akujayele usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhetha izihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu akazi sikhangele ucabinet akula ngitsho next asiboni lutho la. Then uzobuya uMoyo Dinga Ulwazi uthi kuzima kwelakithi bantu, kambe siyophephelaphi sokunje. Rosine Madao la uyakhuluma lapho uthi sokwi-family business sokukhanyazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo Ntombi Ndebele uthi ngapha-ke kuzima Ntombi, siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefemili yini bantu, enkosi lokho kulobuzima kakhulu. Uzobuya lo Handsome Kiwane naye ukhuluma okufanayo, kodwa-ke isikhathi sethu nzwe sesingani sesidliwe ngumangoyo. Qhubeke nje likhuluma ikhabinethi lesiyibona entsha nokunye okutshiyeneyo, singahlukani izihlobo sike sikhangele khonokho-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale lekhabinethi lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe, ikho khonokho-ke kanti kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani. Hayi-ke isikhathi sesiphelile, ngugibs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.